Umnangagwa wethule amazwi lanamhla eState House eHarare kunanzwa usuku lukaZibuse phansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 41, Together Growing Our Economy for a Prosperous, Resilient and Inclusive Society. Uthe kumele abantu bakhanyele obekusenzakala elizweni lokwenzakala okwamanje ukwenzela ukuguqula umnotho lokunye. Uncome lokuvuselelwa kohlelo lwabatsha olwe National Youth Service olwesatshwa ngabaphikisayo abathi lusetshenziswa sonke isikhathi kusenziwa ukhetho eZimbabwe.
Regarding youth development and empowerment, government successfully reviewed.
Mayelana lohlelo lokuthuthukiswa kwabasakhulayo, uhulumende sekhangelisise kakutsha lolu hlelo njalo sephendukise uhlelo lwe-National Youth Training Program. Lokhu kuzaletha indlela ebanzi yokuthuthukisa abasakhulayo ngendlela ehlanganisa inhlangothi eziningi. Lokhu kuzaletha ukongiwa kwabantu abalolwazi njalo abathembekileyo bekhuthele lokuthanda ilizwe labo. Lolu hlelo luyabe luzaletha ukubambana elizweni.
These provide a broad framework.
Umnangagwa uphinde wathi uhulumende wakhe ufisa ukuhlonipha ngemfanelo bonke abantu abalwa impi yenkululeko lababeyisekela. Uthe lokhu kugoqela ukulungisisa isithombe sikambuyane handa esizakhumbuza abantu ngokwenziwa nguye kuqala ukulwisana labamhlophe. Uphinde wathi abantu akumelanga besabe amajekiseni okuvuselela amasotsha omzimba awokulwisana legciwane le-COVID-19. Uthe amajekiseni asetshenziswa eZimbabwe ahlolwa luhlangothi olukhangelane lemithi olwe-Medicines Control Authority of Zimbabwe ngomhlabathi owaphiwa abansundu. Umnangagwa uthe uhlelo lolu kalusoze lubiselwe emuva ngoba luthakazelelwa nguZulu. Bakhona abancome amazwi kamnangagwa labanye njalo abathi luqakathekile uhlelo lwabatsha olwe-National Youth Service. Omunye wabo unkosazana Yolanda Chuma.
Mina mboni ngani nxa uhulumende engafaka uhlelo lolu olwethu abasakhulayo kungasisiza ngoba khathesi ungavele uphushe i-A-level nxa ungazange uthole imali yokuqhubekela phambili ugcine uvula umsika vele. Kuthi lalaba abaqedile ema-university abatholi imisebenzi kugcina kungasakhanyi vele umahluko phakathi komuntu oyenze kuhle esikolo lo ongazange akafunde. Ngibona engani i-training program laser sinceda njalo sike sezwa ukuthi akula fees ebhadalwayo. Ngalokho ngibona ngani impilo yomuntu wonke omusha isingathuthuka iye phambili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uthi ibandla elibusayo selilungiselela ukhetho luka-2023 ngokuthi abantu abatsha laba kube yibo abazethusela uZulu ukuba akhethe njalo ibandla elibusayo.
National Youth Service ayisiyo elizwe. I-Partisan National Youth Service ezana sebe-introducer futhi bona bana ama-green bombers okuthiwa ngama-border gezi abantu abafundisa ukuhlukumeza abazali babo. Siyabazi basebenza into ezimbi, siyamangala sebefuna futhi kuhle kuthiwe bafake emsebenzini senzele ukuthi bavothele bathusele abazali ukuvothela izanu-bhefu. Lokho sithi hhayi asikufuni ku-democracy.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, usola isinqumo lesi esithi abatsha bazafundiswa ukuba yizikliwi.
Ihlelo lwe-National Service in a normal country asohlelo olubi. Uzakhangela ukuthi kwamazwe athuthukileyo uhlelo lolukhona bene, kodwa kwelakithi kweleZimbabwe uhlupho ngalolu hlelo lwe-National Service ukuthi ZANU-PF ithatha amathuba ifundisa abatsha ukuba yizidlova, ukuba yizikliwi, bechaya abadala ikakhulu ngesikhathi sama-elections. Njengoba nje sinanzelela ukusokusele iminyaka emibili ukuthi kube ngama-elections, iZANU-PF sihlilungiselele ukuthi laba abatsha baqeqetshayo babe bazachaya abadala beba-intimidate ukuthi bebe lokwesaba nxa kuzathi ukuvotwa ngo-2023 abadala besebevotela lona ibandla leZANU-PF.
Kusenjalo umnumzana Nelson Chamisa wethile umbiko namhla esithi kunzima okwenzakala eZimbabwe. Isikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda uthi uChamisa uhlutshwa ngokubhekane loZulu.
Umongameli uNelson Chamisa uthi yena ukutholakala kukaZibuse asukela ekusebenzelaneni ndawonye kukaZulu weZimbabwe nezinkokeli ebezikhona ngaleso sikhathi. Kodwa njalo umongameli usuke wakhuluma ngokuthi uZibuse lo akasalethanga inguquko, ukuthi kulokho kulabantu abasemajele ababotshelwe ukuthi bebakhankasela ilungelo labantu. Ukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ahlanganyele asebenze ndawonye laye kuze kutholakale uzibuse ogcweleyo.
Umnangagwa uphinde wabika ukuthi umnotho welizwe uthuthuka ngemfanelo loba kulomkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.